Nyara odlulileyo hayi uthanda ukuthi ube nzima uzokhumbula ukuthi besisuka ku-COVID COVID la ingathi ithwalise nzima nje umhlaba wonke so kwadingeka ukuthi kube ngathi ilizwe liyavalwa so uma ilizwe livaliwe kuchaza ukuthi kuba lama-rights athize angabi khona ebantwini abantu abakwazi ukuhlangana indlela okumele bahlangane ngayo abantu abakwazi ukwenza okuningi ke abangakwenza whether bafuna ukuprotesta noma bafuna ukuhlangana baxoxe ngento ezingahambi kahle elizweni hayi bekunzima sibili and ma kunjalo ke lo economy ube waba suppressed kakhulu not oweZimbabwe kuphela kodwa umhlaba jikelele nje kube nzima so sibona amazwe even amakhulu America manje bezama recovery yabo inflation iyahlupha nase Europe into efanayo nakhona lana eAfrica even ku region lana kusadiki inkinga nje so nathi ke sisabhekane lakho kodwa kuthe sokusiye kupheleni konyaka hayi sokungathi kuba lobungconywana obuthize ama-interventions here and there ayenziwe nguhulumente sibonile njalo udlamo luqhamuke kuma-by-elections abe khona emathebeleland south ensinza lasematopo to be specific kodwa sizwile umongameli ekhuluma ngawo ku-state of the nation address yakhe ethi akathandi njalo akakhangelelanga ukuthi kube lo dlame kulo nyaka ozayo so khonokho nje sithemba ukuthi kube khona okwenzakeleyo ukuthi i-government even aliqembu elibusayo lingenele ngoba hayi ngemva kwalokho abe khona ama-by-elections kodwa sange sabona udlame uma ngabe lube khona hayi asizange sezwa ngalo njengalokho okwenzeka ku-NCSA lasematopo so uma ngabe ngiyanikeza imakhi ka-2022 ngingafaka u-5 out of 10 siqale kunzima sibili
ngokubona kwakho umnyaka lo esesiqala uka-2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe ikakhulu sikhangele ukubana kulokhetho oluzayo
unyaka ka-2023 uzoba unyaka makungaya ngendlela okukhulunywa ngakhona kakhulu njengoba besengishilo ukuthi uMongameli uthe akafune dlame wayeshilo lento ngo-2018 hayi lwangabi khona udlame ngo-2018 so ngithandaza ukuthi bazomlalela beqembu lakhe ngaye lo-2023 njengoba bakwenza ngo-2018 kungabi khona udlame kodwa abantu bakithi into ezoyenzeka ukuthi bazothola izithembiso eziningi eziningi zakhona zingamanga bazothola lokubribe ngamarayisi nangabo pinzi namafutha nento eziningi nje lo nyaka nje kuzo ngathi kuba mnandanyana ama-elections engakafiki mina ngesifiso sami ngifisa ukuthi ngaba abantu beZimbabwe benza njengabanye amazwe abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona bakhangele izithembiso esezenziwayo bese bevota ke bebona ukuthi mangabe sasihlala sithenjiswa mangabe njalo nje kulokhetho kwenzakale kanje kodwa kungatshintshile into ngemva kokhetho bese bejinja bavote different.